sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 25 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations. Abanye besola ubukhulu bequla ahambe lalo.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokho ngokwegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi,
umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucunula abanye abathi uyaziqhenya ukuba ibandla lakhe alilangatsha.
La yena uChamisa wesaba ukuthi bazomncintisa, bangamncintisa, wesaba ukuthi bazomenza lokho abamenza khona ngesikhathi encintisana noDouglas Monzora. Ngoba siyazi
abanye sebephila impilo elukhuni kulandela ukuthengisa izindlu lemota zabo bebhadaliswa ngabathi bayabaphathisa ukuya kwele Bhilithane ukuyadinga umsebenzi.
Vele ungavele ukuthi umuntu esethibhadala 10,000 wena ohlutsha hayi le yibhekhi le uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni lamuhla evela emhlanganweni weUnited Nations, abanye besola iqula ahambe lalo. Umnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamazwe omhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika ngoba enye inkokheli yamazwe angentshonalanga ibikwa ibingafuni ukuhlangana laye ngoba engakhethwanga ngokusemthethweni kukhetho lusanda kwedlula. Ahlangane labo babalisa umongameli Filipe Nyusi wele Mozambique, owe Angola njalo engumgcini sihlalo weSADC umnumzana Joao Lourenco Lohage Geingob wale Namibia. Abanye abakade bekuqula likamongameli Mnangagwa abaziwa ukuthi bahambe ukuyakwenzani. Iqula leli ligoqela abomnumzana Frederick Shaba, Mthuli Ncube, Paul Mavima, George Jaramba, Nick Mangwana labanye. Abanye njalo ngabasola amalanga umongameli Mnangagwa ahlale ngawo kusukela ngolwesithathu lwangeviki edluleyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhambo lukaMnangagwa luphumelele kakhulu ngoba exoxisane labo somabhizimusi bakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai olilunga njalo lebandla le-CCC.
IZimbabwe siyakwazi ukuthi is a democracy, a so kingdom or monarchy, ukuthi umuntu you declare yourself or ukuthi lokho ngokwegazi, so yimi induna or inkosi yelizwe leli. Hayi, abantu bayala ukuvotela yena lowo baba, and then ukuhamba kwabo e-United Nations equla lona lelo bebezihambela nje as representatives zezanu-PF, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC, EU, AU, lamanye amazwe lokho bekhulu uma ukuthi kumele uhlalwe phansi ukukhulume ngokuthi indaba ye-elections angayenziwanga kahle eZimbabwe ihamba kuhle. Yes, siyakwazi ukuthi abantu bebebuye lapha besithi baya ku-United Nations begcwele palm endiza emchineni akade beyilonile from one company ethiwa yi-Comulax. Kuthiwa izimali eziphuma khonapho is probably $1 million per day ukuthi indiza mchina yona leyo ibuye lo baba Mnangagwa kwela qula lakhe. So okwakathesi singakhangela njengabantu beZimbabwe sibambane njengabantu abanye okwakukhulunywa ngubaba uDr. Nkomo uChipho Chitetsa owakanyongolo ukuthi hayi, iZimbabwe is one people, sonke kumele sibambane sibone ukuthi abantu laba baqamba amanga all the time uzezwa sebe sola ama western countries but hayi lokhu vela abayenzi ngama anti imperialist ACCC isetshenziswa njenge regime change konke kungamanga but ukhangela izikhwama zabo zigcwele ama US dollar icurrency yeZimbabwe iUS dollar khonapho bona abakhulumi mase sibuza khonoko mabe sithi bona look east policy iyasebenza kanti indaba kongasetshenziswa ama ruble Russia lama yuan China ama rupi but bakhuluma ngokuthi western countries are bad
ngokubona kwakho abantu kade bemele behambe kuqulalele ubona bengabantu abengajaziphi zikahulumende njalo ubona ngani bebengaphathisa ngandlela ziphi kulalabo abesizwayo ukuthi bahambe
i-meeting le United Nations ubaba uMnangagwa could have sent an emissary onjengo foreign minister o ambassador o representayo ilizwe leZimbabwe ukuthi amkhulumele speech sona esakhe ukuthi babe le engagement bakhulume ukuthi izinto kumele zihambe kuhle in the near future ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe is very important in Southern Africa in terms of the geographical positioning silabantu abafundileyo and kodwa we have an abundance of unemployment bathi amanye ama statistics akhuluma nge 90% ongela msebenzi so it's very wise ukuthi balete the technocrats abazakhuluma ngokulungisa ilizwe lethu sizezwa sebekhuluma sebefike ekhaya ukuthi hayi ama sanctions are wrong we what but into ekhona is ukuthi abantu laba abakhuluma iqiniso so sibona ngequlelo elibuyile eUnited Nations ukuthi vele bebezosebenzisa izimali zegazi labantu beZimbabwe blood sweat and tears kodwa bangaphenduka ekhaya sebekhala sebesithi hey west is wrong lok la lok so hayi kumele silungise our affairs in Zimbabwe and sizacela lati ukuthi omakhelwane bethu oAngola oZambia Botswana South Africa sizubaba uRamaphosa la ngathi yathinta indaba yangkhona sezubaba uMbeki ekhuluma ngakho
Hello-ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 engapha kwele Melika e-Ohio. Umkhokheli webandla le-CCC ophakathi kokuxoxisana labalandeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa uthi uphakathi kokukhulumisana labasekeli bakhe elizweni jikelele uthi ukungabi lengatsha zebandla kubangele ukuthi ibandla leZANU-PF lehluleke ukungenisa impehla. Ibandla le-CCC lenelise ukuvimba ibandla leZANU-PF ukuthi lithole inani lamalunga edalele ephalamende angenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe i-2/3 majority lanxa lingela lezongatsha ama-structures. UChamisa uthi ukungabi lengatsha lezi kubangele ukuthi ibandla leZANU-PF lizithole libhekane lebandla elingacaci isimo salo. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane uthi sokumele ibandla le-CCC lenze umhlangano we-Congress kukhethwe inkokheli ngoba lokhu kungabangela ukuthi linganqobi kukhetho oluzayo lingaqhubeka lingelangatsha.
UChamisa ukuthi athi yena abayi kuya ku-Congress yokukhetha ubukhokheli ngoba esithi uyesaba ukuthi kuzongena impehla ebandleni lakhe. Kubonisa ke sobala ukuthi oChamisa laba abayisiwa abafuna ukuthi bakhulule abantu obabuse ngentando yeningi. OChamisa babusa lokhana esingathi thina ngokuthi ungontando kayiphikiswa kushamisa ungontando kayiphikiswa so uyesaba ukuthi kungayiwa kukhetho kukhethwe ingatsha ezibusayo phakathi kwebandla lakhe la yena uchamisa uyesaba ukuthi bazomncintisa bangamncintisa uyesaba ukuthi bazomenza lokho abamenza khona ngesikhathi encintisana lo Douglas Monzora ngoba siyazi ukuthi uchamisa last time beze beye ku Congress wadliwa uDouglas Monzora yiyo nje into eloku isekhanda lake uyesaba ukuthi kuzenzakala into enjalo kodwa thina akusimangazi lokho ngoba siyazi nje ukuthi uChamisa vele ayikho indaba yakhe usesesaba nje ukuthi uyazi ukuthi vele sokuphelile ngaye ubukhokheli bakhe phakathi kwebandla lakhe vele sobuza hlangana le mpikisano enye ayesaba ukuhlangana nayo manje so siyazi nje ukuthi kwena kuphelile ngoChamisa
abanye bathi kukungabi lengatsha kumba ama-structures kungaba kungenye yembangela yokuthi ibandla lingayenzi kahle kukhetho ukubona njani wena
vele uChamisa ukuthi adliwe kuma-election kwakuvele kusobala sasikubonile kudala thina abanye ukuthi hhayi uzadliwa ngoba ingatsha lezi ezephathi nxa ungalazo kuyehluleka ukuthi ube nabantu abakubhekele ibandla lakho kuzo zonke iy'ndawo siyakwazi ukuthi uChamisa azange afake abantu ababekhangele ukhetho kuzo zonke indawo siyazi ukuthi ama-polling station ayemaningi and yena akafakanga abantu kuyo yonke indawo so wezobafaka njani ngalazi ingathi so siyakwazi-ke kwelokhu ukuthi kuyiko kwenza ukuthi adliwe ngoba wevele engakulungiselanga lelu khetho iZANU-PF yayililungele ukhetho yayile abantu kuzo zonke indawo uChamisa wayengelakho konke lokhu uChamisa usebonise sobala abantu baseZimbabwe ukuthi hhayi yena uzibhekele yena kuphela akabhekanga ukuthi yena akhulule abantu bezimbabwe-ke kulokhu abakuzwayo ngenxa yama-sanctions la ayenzelwa abantu baseZimbabwe uChamisa okwakhe nje yikuthi yena athathe imali afake esikhwameni abantu besale belokhu belethemba becabanga ukuthi uzatshintsha uhulumente kangeke atshintshe lutho uChamisa siyawubona ukuthi njengoba kunje vele yena uChamisa kangeke abuyele emuva athi uya hlolisisa ukuthi abone ukuthi wadliwa kanjani ngoba engenazo ingatsha ezizabika ukuthi kule constituency kwahamba kanje kule iwadi kwahamba kanje ngoba ubenganazo impawu ingatsha zonke kulezo ndawo so sokusitsho-ke ukuthi kwena kwakuvele kubhaliwe nje abantu bengakuboni kodwa kubhaliwe nje emdulini ukuthi uChamisa uzadliwa ngoba engakulungiselanga lolu khetho
lo-ke ngumnumzana Walter Nsunungulo Mbongolwane ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa ukugudeka kwezomnotho sokubangele ukuthi iningi lezizalwane zeZimbabwe ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe iningi lazo zilubhekisa kwelebhilithane ukuyasebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies ukuzosebenza kwezempilakahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela kodwa ezinye izizalwane zizithola sezibhekane lobunzima ngemva kokuthengisa impahla ebalisa indlu lemota ukuze zithole itikiti lokuya khonale njalo lokubhadalela indleko zokuthi ziyeqatshwa intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwelebhilitane
iningi labafuna ukuya phetsheya selilahlekelwe zimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba ubongincube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi
from December excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu isikhathi sichithile ama-documents aza expire yazi nini yazi uma singahlala phansi sikhulume nje indaba zika-Caroline zinde kakhulu
omunye odliwe imali laye uzama ukuya eBrithani ngu-Jan Phiri owakhuluma lo Nunu wayesithi umele abaqhathi
ngaqala ngikhuluma lo Nunu unun wasesithi yena uzongitholela umsebenzi, so ngimtholele ama-documents ami wonke and then ngibeke le mali engange-£3,000 and then ngakwenza lokho. Ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kanoni yayingasangeni. Ngihlale nithembise ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ngiqhubane lonunu osehlala eBrithani okuthiwa umela baqhathi, yena uthi cha kasange adle imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo, njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers, ngazikhethela mina engangifuna uhamba ngayo and ngithese ngikhethile. I did refer, ngarefeya, but ukuthi kwahamba njani sebephanana imali, I was not there, I was not part of it and I'm sure bayakwazi laba. I've never met them, I've never seen them, ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi le nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agency.
Kwaphamanise
kwakulo muntu akhona wathi unama-COS wasesithi khona abantu babhadala but umuntu akhona kushithi wayengasenawo. Ngamanje my brother ngimfonele seni ngathi hose mina bengigula sithirasi in bengidumba umzimba wonke nesukele ne-BP anginamali okwamanje. I can even send you my bank details. Anginamali, ngisayidinga imali yakho.
Kukankila laba ababuya kwele Brithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasenamsebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisi Yodube ngomunye ongaselamsebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi umqhatshi uyasehlisela ireythi yeholo, kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ube sikhwezela ireythi yeholo. So ubone ngani bekulesimenemene, asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube we-Castle Care no-Richard Brithani uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengisele ilokhu zenu ama-certificate bayabuya khona la bengasela ama-shift sebexwayisa ukufona around ngicela i-shift, ngicela i-shift, but umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esethi bhadala 10,000 wena ngiohlutha hayi le yifekhi le uza kubhadalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe i-driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 wohle ukucabange kuhle kwena lokho.
Uhulumende wakwele Brithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bengabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatha lwendaba zasekhaya kwele Brithani Home Office kyelile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga langomhla ka 11 ngenyanga ezayo ekaLwezi ukuthi kwenziwe ukhetho esigabeni seGood West la kuma kansili amane lapho okulabancintisa ababencintisa ababhubhayo enkayi kusile vungu lezwimba. Iphephandaba lobulembe leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi induna yeChimanimani uTimothy Musha useguqule isinqumo sakhe abesiphe esokuthi kuhlawulwe amalunga ebandla le-CCC amabili ahlawule imbuzi ezintathu ngenxa yokuthi bavotela ibandla le-CCC kukhetho olusanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi uWinford Nyoni obehlala elokitshini leMahatshula ufele emzini wentombi yakhe. Unyoni uchiwe yedwa intombi yakhe isiya emsebenzini yathi phenduka yamthola esebhubhile engutsheni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Thank you.
7, Studio 7, linjani. Siyaphila, siyaphila kakhulu. Nangikhala ngalo ndoda lo esadiki lo man of the mission, lo ndoda lo kahle kahle angazi ukuthi ubefuna ama-results ebenjani nokuthi abantu bebe-expect ukuthi kuwine bani kuphume bani. Uyabona sho ukuthi wonke la amazwe la akhona alama-opposition party, i-opposition party ingadliwa sho ukuthi kumele bayale phela. Yinto abayichasisayo besadiki sho ukuthi noma ufana i-South Africa, Mozambique, Zambia, konke uma kungawini i-opposition party kungawini lokhu mani i-ruling party kumele bayale bethi ayiwinanga. Akwenza ukuthi yinto phela abayichasisayo le, abakhuluma into estraight bengangumuni la.
Ukuthi umnotheli zithuthukela mina asizwe ngaye, kumele sizwe ngabantu sebezikhulumela. Nothi yena ukuthi asisuke lapha ahambe ejeanpichele emhlanganweni ukhuluma into engathiyo. Kumele sizwe ngabantu sebekhuluma besuke emazweni abagcwele kuwo besiza la sebezosebenza. Ama-industry sevuliwe la, so ilizwe selile mali yalo. Yikho ukuze sibone ukuthi amnotithuthi kumele sizwe ngaye khulumisa kutshela abantu khuluma into engasiyo. Akusikho lokho akukhulumayo. Kahle kahle bathatha ilizwe leli njenge-business labo. That's why bevula ama-passport office indawo zonke lezi, bavulela ukuthi abantu bethathe ama-passport baphume bayedinga imali. Babuye lapho bazotshiya imali amabhoda, batshiya imali ama-airport, bazobhadala ii-school fees ezidurayo, babhadale nezibhedlela, bebhadale imibhedha, bebhadale ama-ambulance, bebhadale yonke into. Akula nto angabhadalayo lapha elizweni, yonke into siyimali. Li-business labo nje lokhu berobha abantu kuthiwa yeyelizwe wathiwa decent that. Yonke into leyo kungahlonipha abantu. Abafuni futhi lokuthi abantu bakhulume, kufanele ukuthi kuzwe bona. Yona into ayikhuluma ayiyo i-right kuphela. After 5 years berigama election besuka betshela abantu ukuthi bawinile. Konke lokho kungahlonipha abantu. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bazagcina bekubona ukuthi kumele bekulungise, ngoba kuzalungiswa ngabantu. Ngoba manje kuyacaca ukuthi khona abantu abakakuboni ukuthi kumele bekulungise. Abantu baza kulungisa ngoba iproblem esibhekane layo le. Ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa iphumi lomadoki.
Linjani balaleli be-Studio 7? Ngifela iqinisa lo okhulumayo. Hhayi, umuntu uthethe incube uvunyelwe nje ukuphupha, noma kusemini umuntu uyaphupha, noma kusebusuku uyaphupha, noma engaze iphuphe ezulwini nje. Hhayi, uvunyelwe mpela umuntu ukuphupha, ilungelo lakhe lokuphupha umuntu. Ma wena ungathi umnankago la oyekhona e-America kukhona ukuphathekayo ozobuya ozoza nakho, awushaye phasi kwasho unquthule. Ayikho into ezobuya nomnankagwe ebembekayo. Khona manje seze kwaba wesi ngokudla ama-elections omuntu owinile, azithatha wafaka angathi wuye owinile ngokwaqhwaga. Hhayi, ushaye phansi futhi ncuba ushaye phansi. Ma kuwukuthi vele wena uhamba nezanu ubona ngathi umnankagwe akukhona ozoza nakho, hhayi hhayi, cabanga kahle baba. Hhayi, ukuba ukuthi yingcwethi yezepolitiki, hhayi, akubonisi lokho. Kubonisa nje njengomntwana oku-grade 1 ma ngabe wenza kanjalo. Bonisa umnankagwa angeke azaze aze nanix asibheje noma nginganayo imiliyoni noma yonale ibhiliyoni elihlala lithenga ngayo abantu. Mina ngithi ngakunika yona. Ayikho ndiyothi into ezobuya nomnankagwa. Kuzoba nalo ubaba lo abathi nguchabango. Lo baba uyishaya inxa zombili, uyishaya imuve, uyishaya phambili. Lo baba ungathi nje la umi khona nje akuqedakala ukuthi kade ume kuphi, ngoba ngaso sokho isikhathi ugxeka nje abe-CCC ngaso sokho isikhathi gxeka uChamisa. Kodwa ngeke uze umuzwe ekhuluma ngama-election to ama-election ahambanga kahle, ama-election benomkhonyovu phakathi, nabantu bayi-triple C baboshwa, abantu be-triple C bagcwele emajele. Akakuthi vulokho wasitshela wathi ye amakhosi avumanga. Amakhosi iwaphi la amakhosi angavumanga? Ngoba lento yabuya yalungiswa kahle. Ngoba nina iChabango nguwo ohambe phambili ufuna ukuthi kungangeli ukuthi sithola indlela yokugxeka. Hhayi wena baba, hhayi urongo wena.
Studio 7 siyabonga umsebenzi. Sibingelele abalaleli. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa abantu bezanu besakhuluma futhi bekhulumela izanu, ingani bakhulumele into ebonakalayo iminyaka engaka besihluleka. UJoseph Juma bakhuluma nje kwasemsebenzini, hayi ukuthi bakhulumele amaZimbabwe azaba lethemba lokuthi izanu PF government yabo lomnankagwa upresident wabo ikho nto abazoyenza beyenzela amaZimbabwe. Ayikho 40 years is too much ukuthi ngabe labo sibe namahloni okukhulumela nje izanu. Konke osithembiso nyoni bathembisa abantu yeso vula amakampani koBulawayo. Ayikho into ezoyenzwa izanu as long as besabamba ukukhetho ngenkani, besabamba amaZimbabwe ngenkani ukuthi yithi siyasiphethe. Bethembe amapholisa, bethembe amakhoti, bethembe yonke into nje abayithembile laba lezekhi yabo abantu bezanu. Ngoba amaZimbabwe nasiba abafakayo kwezokhetho ukuthi ngabethwa bathi babusa nje bavotelwe, kodwa okusala ingane yeZimbabwe izohlala ihluphekile. ngile as long as izani PF ingazange iphume embusweni. Into engakhulula amaZimbabweni i-free and fair election, khetha umthandayo ba i-TRC ibadlile bephumane bezani ngoba vele ngiyeke nge-free and fair bethi badle i-TRC bezani ngayiphi i-campaign.
Ngiyalibingelela abasakazi nabalaleli kumsakazo Studio 7. Ngifuna ukuthi ngiphikise ugawule lo. Ezo ugawule umuntu omdala mpela kodwa ukukhuluma akakwazi, akakwazi ugawule ukukhuluma. Uthi bathu khethwa luhambanga kahle bavumelana ukungena laphana. Laphana gawule ngicela ukuphendula bavumela ukuthi bakuyangise wena ngoba wena wawuzitshela ukuthi uzobusila izwi wedwa. Uzitshela ukuthi uzasuthi ye uthathe ama MPs ufake ama MPs konke idoti yonke kobulawayo emathebeleland north. Kanti bayenza kahle bafaka laroba ku-presidential ikakhulu ikho lapho laroba khona leroba uChamisa wena gawule okhuluma yimuthulani Ndlovu kondunu sikhobokhobo
siyabonga Studio 7 siyabonga Studio 7 cela u-president wethu Emmerson Mnangagwa njengoba ekhona ngapho eNew York khona ngapho akasichazele ukuthi wabonile yini ama-pothole khona ngapho eNew York asitshele njalo ukuthi uke wezwa yini kunuka ama-sewage khona ngapho akayangeki yini yena nxa ebona amanye amazwe emahle kakhulu izimoto zihamba zithelela ngapha eZimbabwe sithwele nzima amanzi ayahamba amanzi akhona akaze buye abuye nuka abantu baseZimbabwe kuphela akaze ugeze uzasala unuka kuphela isiwethi kuphela ngamanzi angkhona uwanathe ubuye ubulawa yisisu futhi njalo even nanxa umuntu egadini dizamchina ehamba nje phezulu ngezo sokunuka isiwethi awusukwazi ukuthi usudlule eZimbabwe akayangeki yini yena amazona lawo angapha ephucukile sitama yamazwe aphucukile lele letokoza lengaphucuki kuyini athi inxa yezalo PF yena kuphela ukukwanisa ukuthi kuphela afaka amapolisa ebegijimisa abantu ethatha izimali ebantwini esenzalo esenzalo sithwele nzima ngamapolisa sithwele nzima langezana uPF indlala vele isitshaya nje sithwele nzima amagetsi ayahamba ngapho wayethi lingabona ukuthi inyama nxa sibone emafrijini simfonele kodwa lezo numbers zakhe kazijiyanga wayengasinika iphone numbers zakhe lezingase simfonele yaphe ukuthi inyama siyibona so yena kayangeki yini ngezinto nxa ekhuluma amanga kayekele kungena abafana abancane bebusi
Studio 7 njani basakazi bethu siyabonga umsebenzi womdlanga elisethulela wona bakithi sesikhathele thina ngendaba zezanu PF wena malaki angikwazi ukuthi ungubabo njani lawo ungabuthi amapholisa abopha umuntu olecala icala lakhona lihlala ku-TRC kwezanu PF alinamacala khona ngapho lagangade umuntu lina kukhampeni eHarare azange akube lo muntu obotshiwe lathi umuntu otshaywe imoto alimgangadile kodwa i-TRC ihambe isavusela amacala ukuthi mbe mhlawumbe lathi sasingakazalwa amacala akhona khona ivuswa namhla ngoba sokudlula amavoti ake lizamubekele abantu bekhulu leke sese sisesaba nalokhu zemakhaya ngenxa ukuthi uyafika ekhaya mhlawumbe ukuthi uyalokhuzela uhlubotshi ngoba sisakwazi vele ukuyikuthi ikuphi ake liyekele ukuhlukumeza abantu kanti manje la wina la winani lihlukumeza abantu amaphoyisa vele azikhuluma ngamaphoyisa ngathi amaphoyisa ukuthi amaphoyisa abopha umuntu olecala ukukhuluma ngamaphoyisa into esezinatha ontshengwa ezibhema inyawo phele ekristal kanti kukhulunywa enyuzini vele khonapho ukuthi amaphoyisa ezimbabwe asebhema untshengwa adlile ekhuzeni anatha untshengwa abhema ikristal abhema inyawo kusese ngamaphoyisa khonokho asonto ona naliyo thini libanika ama 50 cents ukuthi bayethenga inyawupi ngemva kwayo kusebe siyabopha abantu abangalacala ake lindizama ukulungisa izinto aliyangeke linanxa kuhlaka kuphumelisa kwazo ukuthi abantu abathile bayabotshwa abe nabantu bengabotshwa labo ufuna ukuzenza kanti phakathi iziqhwaga lapha akula abantu abakwazi ukuchaya imikhafe bekubambe bekuchaya bekutshengisa indlela ngoba ukhanya la ikhanda akho libukelile liyavuka
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathuki. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela kuloluhlu lwabafisa ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bekubandla lama-Republicans. Usekelo lukaTrump luya luyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55%. Kuthi omlandelayo umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini i-13%. Abanye balesilinganiso sokuphansi kwechumi ekhulwini below 10%. Hayi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umongameli Emmerson Mnangagwa ufikile elizweni lamuhla evela emhlanganweni we-United Nations abanye besola iqula ahambe lalo. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe ngokungabi lengatsha ama-structures lenelisa ukuthi lenze ukuthi elezanu PF lingangenisi impehla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazizwa ngendaba lingaya ku www.voaindebele.com. Ibizo nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.